bacela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zibanike ukudla njalo bakhala ngokuthi ukhanya engani okunye ukudla kunikwa abantu abasekela ibandla leZANU-PF kuphela. Omunye wabakhala ngendlala ngumnumzana Jabulani Nkatha ohlala esiphezini esabelweni seMathebeleland South.
Hey, indlala iyabheda lapha, hayi abantu bayalamba shene.
Singathi abantu liphuma ilanga lisiyajona bayabedlena kucasise khonapho sizwe.
Hey, yabona kwamanje dube kuke kwakuholwe nje ilokhuzeni amabele iviki leliphelileyo. Abantu badla wona amabele lawo nje badla lembhida nje ezingelala mafutha. Akuzima.
Kuthole abantu abanganani ukudla khonokho?
Akutholi labantu abanganani lapha kuthi lento yakhona iya ngokuthi ungubani, uzwana lobani, onguyo obhalayo, abantu abanye bayabhalisa yithi into abayitholayo.
Kutshoni khonokho, kambe kungabe kulobandlululo yini kusetshenziswe zombusazwe?
Liyabonakala ubandlululo luba khona ngoba abanye abatholi lutho. Abanye bayathola, abanye ayikho into nje abayitholayo.
Omunye njalo okhala ngendlala ngumnumzana Chazani Mpofu ohlala ePlumtree.
Hayi, indlala inzima sibili ngoba le mpupu kathesi i-50 kg sikuwo $500 and something isinkwa sikhwelile $18.50 vele abantu sebephila ngokudla kanye ngelanga. Siyahlupheka elizweni lethu.
Nxa liphuma lisiyajona abantu bayabedleni.
Bathona benathi tiye bebepheka amabhanzi ngeflawa bayithenga eBotswana zentambo amasebepheka isithwala besitsheba ngembhida. Inyama vele abantu abaningi abasayazi.
Singathi-ke abaswelayo kakhulu emadolobheni lapha bathola njani ukudla?
Lapha eplani sokugcwele amasela sibele ukuthi abantu laba abaswelayo abaye sebeze betyonti ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Singathi pho kumele kwenziweni ukwenza ukuthi abantu bathole ukudla?
Uhulumende fanele abone ukuthi uyalungisisa umnotho welizwe. Ngoba nxa vele singalungisanga isimo somnotho eZimbabwe vele siyasingaqalisanga ukulungisa izinto.
Umnumzana Malaki Nkomo wake wamela indawo ye-Insizwa South edalele iPhalamende ekubandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazama ukuphandela uZulu ukudla. Unkomo uthi kungamanga ukuthi abanye abantu bayabandlululwa nxa kuphiwa uZulu ukudla nguhulumende.
Singanazela indlela ivele ikhona le maBhayibhileni abantu babesuka besiya kwamanye amazwe besiyodinga ukudla. Kuyafana lokuthi kathesi abazali bangabe benabantwana kwezinye indawo lapha yikuphathisana. Uhulumende ephathisa ngapha labantwana labo bephathisa abazali. Amahofisi ayi-social welfare no-DA sofanele bangene bakhangelele ukuthi wonke umuntu akalimanga. Kunjenje sesiya kuDisemba, uDisemba sekuqalisile izulu nxa ingakhanyela lapha engikhona mina alikathondi. Inkomo yade sizikhangelele ukuthi izo ezasincedisa ekugcineni imuli. Ziyafa, ziyaphela. Ayisontando yomuntu kodwa kuyintando kaNkulunkulu leyo. Mina engicelayo khona ukuthi khona endaweni ezinjana abantu ngabalungise inani yabantu ofanele bathole ukwenzela ukuthi uhulumende akwazi. Le ukukhethana ngibona ngani ukudla kuzafika kujonge kwesikhathi abantu abangu-70 kunabantu abangu-100. Abantu abangu-30 labana yibo abantu abazasukuma sebesithi bona bakhethwe ngezombangazo. Kanti kungasilo qiniso okuthi uma singananzelela ukudla khona ngabe kubuye kukwana le inani yabantu abanjani eliyabe libhaliwe. So mina engikutshoyo ukuthi akubhalwe-ke bonke abantu abakwanisa ukuthi uhulumende abancedise bancediswe.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million ababhekane lendlala emaphandleni njalo kulabedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Inhlanganiso le ithi okunye okudala indlala le ngumbuso ongaqondakaliyo eZimbabwe.